Akwete.
Akidi shebupi wako nditoda mayusa.
Mayusa yedu.
Ababalisi bahleli bekhala ngokwenza kwesisindo seholo labo. Njengoba besawulwa ngemali yebulenjini RTGS loba kumakhale kukwini ngesikhathi impahla enengelizweni isithengiswa ngedwane eMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana lempahla yokufundisa icurriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa, kodwa ababalisi bathi abasozi baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoqana enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi ntambo wezemali. Lapho befika emahofisini kancube bamfice ngekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfokancube aze alungisise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoza aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasakwenzanga ke lokho, lathi sinje singabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar, and imithi yonke kumafamasi, yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje lamanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje nge-United States dollar, noma nje uhulumende egcine inika yona i-Delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi ama-priorities ibeka ngaphi kuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho. Okokuthi umthuli incube nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi-ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje singasabuyela ngemsebenzini siyabe sikhona apha, siyabe sifundisa nsuku zonke, siyabe sikhona apha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukuboshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisilo cala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozisa luseko labalithola emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square, wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube lokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni ye-Central Police lapho amagqwetha e-Zimbabwe Lawyers for Human Rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke e-Central laphana ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi ke ngithemba ukuthi bathe bevula ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona. Njengoba bake bathi ukusibopha sile salary caravan sisuke eMtare sisiza khonapha ke eHarare imatch yethu leyana, i-constitution yethu yatshengisa ukuthi ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona, akukho ukuthi-ke umthetho ungasibopha kulokho. Ngalokho-ke sahamba-ke khona ngale, hayi bafike basigcina sibamaholo amabili silokhu esikhonale. Kodwa-ke ngemva kokufika kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers ethu, bakhanyise bejikelana inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi-ke hayi la yi-law and order isigeza izandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona. Bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Funyo wenhlanganiso yabatsha e-Generational Consensus ngomunye wabakade betshengisela. Yena ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasikhayela isehlakalo esenzakale lapha e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphonga ukutshintshwa ibizo from umgabe kwaba lo Mnangagwa. Ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa yona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini, isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu bedemonstrate, especially sikhangele i-economy esikiyo especially nxa sikhayele indaba yamatitsha izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade sireduce to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangukhona sokumele behlale imonth yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees balabantwana ababevula kathi singo-February besema-university bale mmula kumele bezikhangele endlini so kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizwe.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa aze aqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.